Abangcotshwe kukhethwa babalisa umphathi ntambo wezenzakala ezantsi emandebeleni umnumzana Bednico Ncube umgcini sihlalo waleli bandla kulomhlubulo umnumzana Rabelang Tshweni kanye labameli bedale lephalamende sebethelwe ngamanzi ngemva kokuba amalungu edale lepolitibhuro ethethe isinqumo izolo sokwamukela impumelo yokhetho lwama-primaries esabelweni lesi. Idale lepolitibhuro lithe ukhetho lwama-primaries luzaphindwa ezigabeni ezilithumi kuphela emashonaland west, emashonaland central ledolobheni leHarare. Abameli bedale lephalamende abayisishiyagalolunye banqotshiwe kukhetho lolu njalo abalandeli bebandla leZANU-P F bathi babakhiphe ezikhundleni ngoba kungelantuthuko ekhona kulesi sabelo. Kodwa omunye walabo abanqotshiweyo umnumzana Malaki Nkomo uthi labo abatsho njalo abazi lutho.
I-development yona ngokwayo ivele ivelela kurhulumente. Nxa usithi u-MP kasebenzanga, you are not attacking me ukuthi mina bengasebenzanga. U-MP uzasebenza athini? I-CDF kade ingekho, izimali zangkhona urhulumente umhlonomo wangkhona lapho ntunjani. So ungeza umthetha ukuthi u-MP kasebenzanga angaba ngumuntu oyabe engakwazi ukuthi umsebenza MP ngowani. Ngoba thina abanye sesuke eParliament sesingele eParliament sakubona ukuthi uba ngu-MP kujona. Akutsho ukuthi wena ngena esikhwameni sakho, akutsho ukuthi wena yenza ezinye izinto.
OkaNkomo ugcizelele esithi babophanga sikhwili ngokunqotshwa kwakhe kukhetho. Uthi ingqobe sezisalele laba abanqobileyo ukuthi banqobe kukhetho lwesizwe.
Lwani kade kuphikwa ama-teams wokuthi khona bani ozaqondana lani le opposition. So now we are going to see how strong those people are versus in i-opposition. Sesizabona after elections ukuthi khona i-team yethu esiyisethileyo thina njengeZANU PF is it going to fight iwine. Ngoba thina what we want to do ukuthi sithole i-13 out of 13 njengoba thina sasetha that president ukuthi khona thina we are the winners. Lapha sesikhitshwe ngabanye bethu who we believe ukuthi they are far much better than us, so they are going to face the other team.
Emhlanganweni yepolitibhuro izolo umongameli Emmerson Mnangagwa bobebayicebisa abanqotshiweyo ukuthi bamkele impumelo yokhetho esithi ibandla leZANU P F libandla elilandela intando kaZulu. Umnumzana Thabani Moyo omunye wabalandeli bebandla leZANU P F uthi liqondile inyathelo elithethwe libandla leli ngoba kuvele kusinwa kudedelwana.
Umbono lo ngubona uqonde kakhulu singabule rira. Wabona abantu abavela kuphumulile ngabantu esingabafuniyo njalo ngaze baphinde siyabakhipha. Thina sesikhetha abantu esibafunayo eMath South. So irira ayincedi lutho, iyabisela njengokuba kunjalo. Esingamthandiyo sisamthanda.
Umnumzana Obert Mpofu wabona ngokuqhutshwa kwenhlelo ezithiyeneyo kubandla leZANU P F uthi ukhetho lwama-primaries kaluqhutshwanga ngemfanelo endaweni ezimbalwa.
Iningi lawo wonke, I think about 95% kwenziwa kuhle but kwaba lamanye amalutshwane agcinese sekuthiwe ayekhangelwa kutsha masinyane kuyona liviki eqalisa namhla alungisiswe kungabi ukuthi singase sigena impela viki sekuripotiwe kwenziwa konke okumele kwenziwe.
Uthi alusoze luphinde ukhetho lo lweGwanda njengalokho okufiswa ngabanye abantu.
Kade silo commissioner eGwanda ubhalile umbono wakhe lama-reports kade wazuza wanika ama-recommendations akhe amaningi akhona avunyelwe i-proprietary ovumelelayo but abantu sikhathi sonke bayakhonona nxa into zingahambanga ngendlela abazifunayo.
Iningi labomakhuzi beZANU P F banqotshiwe ukhetho lwama-primaries njalo basele bekhala ezimathonsi besithi baqiliwe. Ngimele iStudio 7 eMajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.